Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Kudibana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 19 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Lamukelwe ngembono etshiyeneyo inyathelo le-CCC elokuthi amabizo abantu abazancintisa kukhetho belimele aza kwethulelwa uZulu ngosuku lokubhalisa bonke abancintisayo olwe-nomination day ngolwesithathu. Ngolwesithathu, iziza izilwane ezintathu ebesezihluphile ezigabeni zePlumtree zibikwase zibulewe zonke, kodwa izakhamizi zithi zilokwesaba, zilokhe zilokwesaba okukhulu. UZulu weMelika namhla ukukhefu leJuneteenth lona elinanza ukukhululwa kwabantu abensundu ababegqilaziwe kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Selamukelwe ngembono etshiyeneyo inyathelo elithethwe libandla eliphikisayo le-CCC elokuthi amabizo abantu abazancintisa belimele kukhetho oluzayo aza kwethulelwa uZulu ngolwesithathu, lapho okuzavulwa khona uhlelo lokubhalisa bonke abancintisayo ngamadale e-nomination court. Umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa wazise izolo ukuthi bathethele linyathelo ukuze benqabele izigilamkhuba ezilakho ukuphazamisa inhlelo zebandla lakhe. Lanxa abanye abasekeli bebandla leli bevumelana laye, abanye bayakusola kakhulu lokho besithi iCCC kumele iqhube inhlelo zabantu ngendlela ecacileyo njalo yazise abasekeli bayo ukuthi ngobani abazancintisa beyimele kukhetho kusalesikhathi. Ibandla leli ligqibe uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela olwe-consensus candidate selection ngempelasonto. Abanye bayalusola loluhlelo besithi bekumele kwenziwe ama-primary elections. Ukuhlaziya loludaba sixoxele uMnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusaswe.
Kwenziwe ngendlela engajwayelekanga. Kujwayeleke ukuthi abantu babe lolwazi ikakhulu eziqintini lapha babe khona ukuthi ubani nguyozamela ibandla lapha, ubani nguyozamela ibandla lapha, even usuku lwe-nomination lungakafiki, ikakhulu nxa abantu bevele kulabo bantu laba bavela kubo nge-primary election. Kusuka sekucacile vele ukuthi ubani nguye owawinayo, ubani wazama wehluleka, ubani mhlambe samfaka ngokuzayo. Ngakho-ke le indlela entsha abantu abangayijwayelanga abangakaze bahlangane layo ukuthi ibandla liyaveza ama-candidates nge-day ye-nomination. Yebo, kambe kuba lababili abathathu abantu ababe bengabazi, kodwa izikhathi eziningi eziqintini lapho ababe vela khona babe sebesazakala laba bantu. Ngakho-ke kakumangalisi ukuthi kube khona abasolayo lababukayo ngokuba iseyinto entsha abantu abangazange bahlangana layo emuva le.
Kulamanye amalunga aleli bandla anqotshiweyo akhala ngokuthi uhlelo olusetshenzisiweyo belungalunganga, bekumele kusetshenziswe ama-primary elections ayiwo avame ukusetshenziswa nje. Singabona yini abanye abanqotshiweyo sebesiyabhalisa befuna ukuncintisa labo kumbe bebhalisa bezimele?
Ubuhle be-primary election ukuthi kuse kucace kahle kamhlophe ukuthi ngubani ozamela ibandla endaweni ethile, njalo lipha amandla ezigaba zona lezo. Abantu bangenza isinqumo sokuthi ubani nguye sekuphelile. Le selection process, i-community selection process, lapho engathi ibe lenkinga khona, lapho kungacaci khona ukuthi kusebenza njani, ikuthi kanti amandla avela kubani, ngokuba bakhona abantu okuthethwe izinqumo kuthiwa nguye ohamba phambili kusuka ebantwini abantu bakuthatha ukuthi hayi njoba thina abaningi sesithe sihamba lalo nguye kodwa kube sekuphuma sekuthiwa khona hayi akutsho ukuthi ohamba phambili nguye ozaba nguye sokumangalisa ukuthi ebantwini abaningi atothatha isinqumo ngubani ngabantu kumbe ukhona omunye umuntu bakhona abanye abantu eHarare abazathatha lezo zinqumo yikho lapho kungathi sokukudala khona iconfusion okudingeka ukuthi bakulungise ngendlela efaneleyo kanti ke njalo into esingenzeka nxa kulindwe umhla ka 21 abantu abaningi bazacabanga ukuthi mina kuthi udangisoze ngibe khona kube sokusiba lengozi zokuthi basebelungisa amaphepha bayengena bengama independent kule ngozi yona leyo enkulu kakhulu kodwa ke njoba ngisitsho futhi ukuthi iprimary election icacile amandla iwapha abantu le process ibonakala sengathi amandla iwapha abantu ibuyiwathathe ibapha abantu ibuyiwathathe ithi khethani ibuyithi hayi ayisini elikhethayo ithi khethani ibuyithi hayi la final say ukhona omunye ozathatha leso sinqumo ikulapho kule nkinga khona
abanye njalo bakhala ngokuthi ibandla leli kalilama structures ngakho kungenzeka ngaphandle kokuqilibezela abathi kulakho kuba khona bathi kungenzeka leli bandla linqotshwe ngenxa yakho nokuthi kalila nkokheli ekhanyayo kalilawa ama structures
I-structure sona siyadingeka kakhulu kukho konke lapho kuqoqwa khona abantu kungakhathaleli loba i-burial society kudlala ibhola kudlala i-netball ngokwepolitiki i-structure siyadingeka kodwa ke abaholi be-CCC bathe bona balokuhlakanipha okunyabalakho kuza kwenza ukuthi lanxa kungela ama-structures kube lempumelelo yebo kambe bakhona abantu abavele bezavotela i-CCC abathe bona izano imbi imeli iphume abakudinga ukuthi kule structure kumbe abala structure bazahamba baye vota kuphela bevotela i-CCC kungakhathaleki ukuthi kule structure kumbe sikhona kodwa ke bakhona abantu abadinga i-structure i-structure siyancedisa ukuthi ukwazi ukuthi ube lama polling agency ngendlela efaneleyo siyadingeka i-structure ukuthi siphe abantu isibindi ukuthi bayevotela icembu elithile i-structure siyadingeka for i-visibility ukuthi abantu balibone ukuthi icembu likhona endaweni i-structure siyadingeka ukuvikela i-vote ngemva kokuthi sekuvotiwe zonke lezo zinto zizabonakala ke kona lapho ukuthi lelo cebo abathi balalo ele replace structure ngelinjani icebo lakhona njoba lingakaza kahle
umnumzana efidlela ncube yingcwethi kwezombusazwe kusenjalo ibandla le CCC selithumele amazwi entuduzo emdenini wakudabengwa kulandela ukubhubha kukankosikazi Zodwa Dabengwa ongumfelokazi weqhawe lesizwe umnumzana Dumiso Dabengwa unkosikazi Dabengwa ubhubhe ngolwesihlanu umyeni wakhe yena ubhubhele kwele Kenya ngomnyaka ka-2019 evela kwele India lapho ayeselatshwa khona Nanga amazwi esiwathunyelwe ngomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Silisizi njengebandla le-CCC elithungamelwa ngubaba uThamisa sikhala ngemuli yakudabengwa leyakokhumalo ngokuthiwa ngumama uMakhumalo. Njengebandla labantu siyazi ukuthi ubaba uDabengwa lobaba uThamisa etebengulimi lamazinyo abantu edibisi belomsebenzi omkhulu bezama ukwenza umhlahlandlela wokuthi iZimbabwe izinze ngokusweleka kwenhlanhla ubaba uDabengwa wasizitshiya kwasala umama edolobha esimkhangelele njengendlovukazi siyadana lobaba uThamisa ukhala lemuli yakoDabengwa leyakokhumalo lesizwe sonke esikamthwakazi jikelele leZimbabwe yonke abadala bathi intandane enhle makhota munina namhlanje siyintandane asisela baba lomama kungani abakoDabengwa lapha kokhumalo bakhale ngikuthemba ukuthi imuli le umama lobaba uDabengwa bathiye imbali yobuqhawe njalo ngabe silamandla umama ngabe yi-national qhawe ngabe yi-national heroine lapho ophiwa khona ihlonipho ngoba ubaba uDabengwa ukuba nguye de bencedisana bekhanda amacebo baze bafika namhlanje sesizintandane sithi umhlaba kawunoni abantu abahle Hawi abatata usale tini zikelegepe. Kungani unkulu unkulu ebele moli. Kababa umoyo tabengwa. Lumama omisis tabengwa. Desizo songes kamtogazi.
Umnumzana Felix Makalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Abogatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo kanye lenyamazana zasendle sebedubule babulala izilwane ezimbili ebesezihluphile ezigabeni ze-plum tree ezigoqela kombimba ebhambazi lakotsukuru. Abazingeli balolugatsha babikwa bebulele izilwane lezi ngeviki ephelileyo ngemva kokubulala esakuqala ngenyanga edluleyo. Izakhamizi zithi izilwane lezi bese ziqede izifuyo zazo futhi labantu bese behlalela evalweni. Izilwane lezi bezibikwa zizintathu kodwa lanxa sezizintathu njalo esezibulewe abanye bathi kabakholwa ukuthi seziphelile. Sixoxele sakhamuzi sakotsukuru umnumzana Diski Ncube yena othi udlelwe inkomo ezimbili.
Inkomo kusho ukuthi ngomatshi ngitshayelwe inkunzi. Kusho ukuthi Monday le edlulele ngitshayelwe ithokazi.
Nxa sesifaka umonakalo okwehleleyo lo emalini ukudlelwa inkomo zakho ungathi ulahlekelwe imali enganani?
Khonapha kuthi mangikhangele kusho ukuthi imali yami ngangena ku-12 or 15,000 khonapha.
Abantu bathi izilwane lezi bezizintathu sibone kubulawa esakuqala kumaviki asanda kwedlula sokufe lezi ezimbili. Selichelesile mpela khona ngapho lingathi hayi ngempela udubo soluphelile selingachelesa selingazinza.
Izilwane baba ukutshaya kwazo asilaqiniso ngoba indawo lezi ezitshaya kizo asizazi sibona izithombe kuphela. Izilwane hayi ukutshaya kwazo asilaqiniso lakathe ezikhona ngoba kulomunye umfana ovele kumafa izolo esiza khonapho kwethukulu ubone imizila zophakathi kwamafa lothukulu khonapho labuthangi kulabafana babaleke kumbe imbimba kumbe imtshanja wase njengokuphela ngaba sachaza ukuthi labafana babaleke kuyiphi indawo kodwa babaleke bachinqola ekuthiwa kuse-Ebanibongo lapha bakhiye khona inqola bezibonile khonapho. Ngule Monday kulo mlungu ongangikhuluma laye ethi usemzileni kubamsola kodwa kathesi ukuthi ngimthole asatholani ngefoni ngomlungu lo. Ngingasukuzenjani ngelanethiki ngoba lami ngingamtshela ukuthi ma ehamba laye makulawo akudobhileyo akwanisi ukusitshelela ukuthi kuminjani.
Umnumzana Diski Ncube isakhamuzi se-plum tree kotsukuru. Uzulu weZimbabwe lasemhlabeni jikelele izolo unanze usuku lokuthakazelela indima edlalwa ngobaba ezimulini olwe Father's Day. Nanzi imbongi ezinkulu uDesire Moyoxide lo Obeti Dube labanye abalandela iStudio 7 bekhuluma ngalolu suku.
Ilanga ngelethu thina obaba, ilanga ngelenu majaka selingobaba, ilanga ngelethu sonke sizaba ngobaba kusasa, ilanga le Father's Day kasiliyenzeni libe lelanga elilohlonzi, sibe ngamadoda uqobo, sinanze omama, sinazi izingane, sinazi imdeni yethu, ilanga elihle kakhulu yini lonke bobaba.
Ukuba ngubaba akusiyo into encane.
Ungababi, ngoba ngubaba oqotho.
oba ngubaba oyisibusiso abantu abaziqhenya ngaye
ube ngubaba ongumalume ongalumiyo
nanzo ke
ingqobe zikhona apha
ukhethiwe bebhe ngikhuluma ngise Gaborone Botswana iFather's Day ililanga oliqakatheke kakhulu ngoba kulapho esinanzelela khona obaba obaba isikhathi esiningi ngabantu abokuthi njengama providers kuma families sonke sikhangelela kibo ukuthi besivikele besinakekele besenzele konke nje whether bakwenza kumba bakwenzi so izikhathi ezinenge umuntu ongubaba uhlezi nje ekhathazekile ukuthi ifamily inga iright na kumbe injani so isikhathi esinenge sibalokugcina izidingo kumbe ezabo izinswelo bezifake eceleni ngenxa yezimuli unkosikazi nabantwana nje lokunye okunenginengi so usuku lolu luqakathekile ngoba yilona usuku lapho esizikhohlwa thina sikhumbule obaba bethu so lami ngithi Happy Father's Day especially to my father uShadrack Maziwa Bebhe ungikhulisile and ngithi Happy Father's Day to obaba bonke abakhona labangasekhoyo ngithi lilale ngokuthula
salibonani balaleli labasakazi baka Studio 7 okhulumayo Simbi kaIgobi from Gwanda kwamanje kodwa ngikhuluma ngilapha kwelase South Africa sijabulele iFather's Day hayi ke mina njengobaba wemuli okwanamhlanje angibele nhlanhla iFather's Day benhle kimi ngokuba nginxuswe ngomakhelwane abase South Africa lapha banginxusa ukuthi hoza baba njengoba la ngubaba besenza umcimbi wesintu besenza lokho kuthiwa umbuyiso so ngishutayi obaba labo mama sijabuleni ke ngalo le iFather's Day
igama lami nguBlessed Mlilo wasenyamendlovu village 3 ngithi Happy Father's Day kubaba wami uPilot Mlilo wakuvillage 3 Akitten Cruise kusobhuku Amos Ndlovu laye ngithi usobhuku ngithi Happy Father's Day kunkulunkulu abagcine kungayisibo obaba bethu besingeke senze lutho ngaphandle kwabo so ngibafisela okuhle kodwa nje empilweni yabo
lapho lizwe imbongi ezimbili uDesire Moyoxide lo Obed Dube kanye labanye nje abalandeli beStudio 7 bekhuluma ngosuku lweFather's Day. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli yeMasoni Mnangagwa ufike kwele Ghana izolo elanda umhlangano omkhulu we-African Export-Import Bank oqala namuhla. Iphephandaba leHerald lithi usomabhizimusi omkhulu uMnumzana Ben Mucheche usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Umcheche ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka phose elikhulu 96. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Yebo uDJCV lonke isinika lokhu esikuzwayo okumnandi kangako ngakho unye kumelele kujove phambili indoda lo umpresidenti ibili kodwa wathi ngena wathi nakhwezani ngehluleka likhweza amabhrugu nakathi abantu lokhu engikhwezi amabhrugu eziyefika emahlumbe kathi kasethuleki sohamela etshelwe bani kumele asitshele futhi ukuthi yehlisani behlisa abantu ukuthi thina siyakwenza njani so cela asitshele ukuthi senze njani nguye wathi khwezani namhla zokuthiwa kawehlise kuza kwehlisa bani yibo abalezitolo so sidinga ezitolweni zabo sebavela bajayele imali akukhulumeki ngedola ukuthi lingeza kaliphumi idola kungene iyusa.
Studio 7 basakazi bethu abahle njani? Ya, mina ngikhuluma ngalaba abantu abakhala ngobhuqu ukuthi bathelwa luthuli. Laba bantu ukuze befake ithari mnambo, ithara mnambona kungcono bangikhona ukuthi bethatha amaplanka bebethele izibiliri befake emgwaqweni begqibele. Bengahlatshelwa amathaba bazabebona ukuthi ukuze belokhu ukuze befake ithara masinye ukuthi benze njalo. Ngoba uma bengenzanga njalo vele laba bantu bazabe belokhu besithi umgwaqo right behamba. Kodwa bangabahlabela amathaya bazabakwazi ukuthi umgwaqo uyalungiswa. Basuke bebekwazi ukuthi imbani ufakile beyifaka kuphela nje ngezindawo babe bebethela izibhikiri 4 inch yakugwazi ithali konye.
Studio 7, linjani. Ngicela like livule amuntu lami audio. Kade ngayenze audio last month lokho engavavulwa la ka test lokho engisenza avule. Ngicela lami ivulwe yami bantu. Ivulwe yami lami bantu. Ngicela abantu be Studio 7.
Salbona alsisa kisa mandebele sakhumthwasi. Bamcela ukubuza dala bakithi ndona zakithi wasebhuku labanisa kunye nomphakathi wonke oze kube nini lingalithathi izela kini na oze kube nini kusabe ezizwe akukuhle lokho esikwenzayo badala asihlanganeni sukusela phansi egwelo uzeyibamba phansi isitholoze kulolonke kwelakithi kwelomthwazi ababandla wonke akithi abambani abafana bomthwazi baqinisile umthwazi public phansi ibandla elikhulu asihlanganeni madoda obekhuluma undodani uzencane ngaphakathi tholoje.
Oh, salibonani, salibonani ekhaya ko Studio 7, linjani? Linjani, siyaphila. Ya, okhulumayo ngusindiso Mahlangu. Sindiso Mahlangu, abanye bamazi ngosindo. Bendihlala eCountry Park ku 3137 kwa flight laphana. Ya, ngiyadinga, ngidinga umfowethu uLouis Anele Mahlangu eCountry Park laphana abangani bebemiza ngoLusto, ngumna wami lo wandlandelayo. Ngiyamdinga kakhulu. Uthi ongaba emazi kumbe kwazi nje phakathi kwabangani uMethu, uTrimo, uAbi, uPhesi, uMafa, uEdwin, uBriza laphana kwaMamo, eceleni laphana ku 3136 koSheron, kuloShezi, kuloBhoni, kuloNoma, kuloNkazi. Ngicela ukuthi ongaba nje just ongaba ele number yabantu bona bembakhulumileyo engisize kakhulu embambe enambeni yami nale ye WhatsApp eka +27750094 22 yi number yami leka Sindoni. Ngicela ukuthi ongaba nje lo lwazi yena uLusto ngigcine ese South Africa ubehlala eAlexandra eQ endlini yokuthi eQ kwasuka lapha angisazi ukuthi ngingamdingela ngapi since 2015 bengile number yakhe sikwazi ukuxoxa kathesi number zakhe azisangeni zalahleka zonke. Please ongabe lo kwalwazi ngicela ukuthi enisize kakhulu sihlobo zami kakhulu.
Hey, Studio 7, linjani? Tungamini inkomo, Kristandi, awu, madoda. Sengaba khulume ma othumela ma odiwa ma amphendulo ambesi. Sela hamba ekhaya la sela lapha i-ofu le emakhaya yini. Asisasebenzi Studio 7, asisasebenzi. Awu madoda, sifuna ukuzwa izindaba phela, sifuna ukuzwa i-news mbantu. Siyekho lolu hlelo phela lesinikeza izi-news alisenalo yini hlelo lolo. Alisenalo. Angina radio bafuneki ukuthi ngizwe ukuthi indaba ukuthi kwenzakala ekhaya. Ya. Ngiyabonga madoda, ngiyabonga.
Sivinyelele futhi.
Eh,
kunzima, amanye asathi kunzima. Unkomo wathi singene edakeni siphume singala. Angiboni ukuthi ungangena edakeni uphume ungala. Njani? Wena edakeni uphume ungala sibili, ungasuli. Unkomo wathi lo phela, kanti wakhuluma sesisile. Manjezele bantwana lamashoni amanye uze ulung la sendlini kwampana azingene edakeni isikhume singala amaleki ngingazi ukuthi masentu bambazi dala nawadini la kumbe bona baloko belabo gawulele ngayikabana abanye abantu bathi chapu zintu hayi yena ushini kodwa ayikho la yena ushinde usuyizwa ukuvalelwa phandle kwabalandeli. Kuseni opposition iyavunyelwa yenzilile lizwe likhulu umkhono omuke khona. Mana la opposition? Kutsho ukuthi ngoblood and Putin ke.
Mthakazi omuhle linjani lonke. Besimukela nje zibuhlungu ezikamama uMakhumalo Mrs. Dabengwa. Hayi, sithi kaphumule ngoxolo mama. Okukhuluma ilijaha lakwamafa. Khuluma ngisejohanesburg eSouth Africa. Mina nje ngithi angazi ukuthi bona abasibusayo ekhaya eZimbabwe ukuthi bebusa nje kambe ma ngoba bebhizi baphithizela but bafuna ukubusa njalo for another 5 years. Umbuzo wami ke kibo ubususithi ukuthi kambe basikhumbulela yini inzalo yeZimbabwe kuphezu kwalokho esikuyikho khona njengamanje elizweni lethu nesizathu sabo sokuhlala sibefuna ukuba sembusweni kuze kube naphakathi. Kambe bakunanzelela na ukuthi ma bengayithola another 5 years kuzoba njani elizweni? khona kuvele kunjeya kambe sithi babuye bayithola another 5 years ngoba bebhizi ngela phela sebengaqilibezela lokuchibilezela befuna nje ukubusa for another 5 years kuzoba njani ne 5 years yena leyo nje bafuna ukuyithatha.
Labo be kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela owakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uzulu waleli lizwe namuhla uphakathi kwekhefu elibizwa ngokuthi Juneteenth, okulusuku lokunanza ukukhululwa kwabantu abamnyama ababegqilazwe ngabelungu eMelika ngomnyaka ka-1865. Ngakho, iningi kaliye emsebenzini namuhla kanti lamahhofisi kahulumende avaliwe. Usuku lwanamhla lolu luhlelwe ngokusemthethweni ukuthi lube likhefu ngumongameli Joe Biden nyakenye. Abantu abamnyama ababethunjwe bayaqilazwa eMelika babephethwe ngochuku olumangalisayo. Lanxa sokule minyaka bakhululwa, abantu abamnyama bakhala ngokuthi balokhe bencindezelwa eMelika. Sibuze ohlaziya ezombusazwe ohlala eMelika olilunga le-TCCC umnumzana Tim Moringai ukuthi liqakatheke kanganani leli khefu.
Ilanga leli liqakathekile ngoba siyakwazi ukuthi i-slave trade, lama-slaves, yiwo ayakha yona iAmerika ngokwayo. Siyakwazi ukuthi ngendaba zempi, yibaba sebefakwa phambili, izinto sesingamanga kuhle. Siyakwazi ukuthi lathi khona phana e-Africa, even bengananzeleli ukuthi safaka lathi abokhokho bethu labadala bethu ukuthi bazoncedisa amazwe wona lawa athiwa yi-first world. So siyabona ukuthi upha i-black emancipation eyaphansi lonke lokhe isahamba phambi. Ye ikhefu lele lakusasa belifakwe ngumnumzana Biden liqakathekile ngoba abantu abamnyama e-America bahlala for a long time benganikwa amathuba ukuthi labo babe economically independent, politically independent, education wise, lani singaqamba ama category amaningi. But siyabona ukuthi ukubanika labo ilanga lokunanzelela iJuneteenth yikho kuqala ukuthi hayi abantu beAmerica bonke labantu abamnyama they belong in this place.
So kule minyaka ukugqilazwa kwabantu abansundu kwaphela eMelika, kodwa siyavezwa bayakhala nsuku zonke ngenhlupho abahlangana lazo ezibaxakayo ezibahluphayo imihla lamalanga. Ungathi iziphi lezo zinto, iziphi lezo nhlupho?
Izinto ezilokhu zikhona engizibonayo ngathiwa lokhu zisahlupha. Siyakwazi lathi ukuthi amapholisa lokhu yenza yona ethiwa i-discrimination ma bebamba abantu abamnyama. Siyabona lathi ukuthi amajele lokhu egcwele ngabantu abamnyama, but i-population eyamelika ithi yona abantu abamnyama ba-13% out of over 300 million. So ngiba ba 50% emajele, of which is unfair. Siyabona lathi ukuthi imfundo or i-education opportunities ama-neighborhoods abantu abamnyama lezikolo zabo, they are still lacking behind nge-development or njengezikolo zamanye ama-races lapha e-America. But hayi, siyabona ukuthi labo abe-administration yabo Biden sebezama labo ukuthi bancedise banike laba bantu abamnyama ama-opportunities ayengekho for all these years. So ngiyabona lami ukuthi noma uhlupha lakathesi, kodwa we are moving in one direction eyokuthi in the next 10-15 years laba bantu abamnyama ngantaba yasefikile lapha bathi khona they are equal to everybody.
Umnumzana Timori Ngayi uhlaziya ezombusazwe njalo ulilunga lebandla le-TCC eMelika. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ekuseni ngasikhathi sinye. Yimi uNtungamilinkomo litshone kuhle.